asaliphatha kakhulu lolu daba sibili, and yinto eyayikhanya yenzakala kakhulu ikakhulu emapulazini, even emasimini nje khonapha nje emakhaya abantu abaningi baqasha abantwana abancane ukuthi babasebenzele ngoba bathethile. Umntwana ayefuna nje kuyinto okuncane nje nabazali ikakhulu, and into eyenza kube njalo ibuyanga, abazali babengelalutho sebesethuma abantwana ukuthi bayisetshenzisa emasimini kungamelanga basebenze. Kule two issues lapha, empowerment yokuthi kungabantu abakho uyakwazi ukuhamba nawo emasimini besiyakuncedisa lokho bengabhadala lutho, hhayi lokho asilani lakho. But esikuselayo esingakufuniyo ukuthi usebenzise abantwana abancane beqasha njengabantu abadala ubabhadala, hayi lokho sekuyi-child labour and ne-child abuse yabesitholakala kakhulu lapho.
Alaliya-ke likhulumisane lohulumende njalo wayesithini ngalolu daba, umthetho weZimbabwe uthini?
Hayi lapho wayesisekela kakhulu, wayesisapota kakhulu, even kuma-international forums yilo lodwa udaba esathi singakhuluma ngalo, uhulumende naye asisapote. But into eyayisihlupha ukuthi akuna mithetho ngaphandle nje ngama-ayelo instruments ayabe khona, but umthetho eZimbabwe esingathi wawukhona singathi khathesi, but ngesikhathi engangingumpresident mina sasikhuluma kakhulu ngokuthi akube lo mthetho okuthi umuntu ozatholakala esebenzisa abantwana abe nesiqetho esibuhlungu lokuyani ukuthi ngoba yinto engalunganga ukuthi uqatha abantwana basebenze njengabantu abadala ubabhadale izimali. Uzayenza ukuthi bangayi esikolo, uzakwenza ukuthi bathole enye imikhuhlane abantu akukhula belayo okungamelanga ithole laba bantwana abalelekuleku. Kathesi ngendaweni aleyo kuthiwa kulama-artisan ama-mining lawa amakholokhoza lawa okungabantwana okuncane sasikuthola kukhona thi ngoba sasenza ama-field visits ukuthi uzabathola bethole izindishi namabhabhu nemigqomo emikhulu leyi bezama labo ncedi abadala kodwa khonapho bebhadalwa ngomuntu ebasebenzise yena lo kwabekholokhoza khonapho sinayiti ngale emapulazini belimigwayi kunama-pesticides asetshenziswayo khona ngale kuningi okutholakalayo and kungumkhuhlane ukuthi kuphambanisa abantwana abancane.
Labo-ke abaqhatshi abangaphiyo izisebenzi zabo impahla zokuzivikela,
uhulumende wazama sibili ngoba i-NASA sasithi singabika kibo ukuthi heyi kule ndaba ezinje lapha nalaphayana akuna protective clothing, hhayi babezama sibili. But into eyayisihlupha kakhulu ngabantu laba ama-Chinese ndingamangala ukuthi ama-China alaphana abaniki isebenza ama-protective clothing sasingaboni improvement, and abaningi bakhona bayefika ngukhulumende wayekhona lo ukuthi athi na we are protected by the government and akhona into engasenza yona abantu akhona vese sebenza ngenzani manje.